Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekulama hearings la kade sikhuluma ngawo and they made a determination in terms of guilty verdict. So the penalty but ikuxotshe umsebenzi.
Uhulumente uxotshe umsebenzi odokotela abangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebelenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi.
Bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakazi balichwayisisa balihlaziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe bele nto ebalomkhantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe.
Isiphathamandla sikahulumente uMnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabe commissioner yeSAC kasamisangwa phambi komthethwandaba namhlanje njalo kubikwa ulokhu engezelelwa amacala awetheswayo. Lanxa inkampani yamandla kagetsi eyezesa izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela ugetsi, iningi lilokhu likhonona ngokuthi akabayizwisisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namhla uxotshe umsebenzi odokotela abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, uMnumzana Paulina Sikhosana uthi abanye odokotela abedlula amakhulu amathathu khona bezabizwa bathonisiswe ngecala lokukhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. UMnumzana Sikhosana uthi labo abangatholakanga belecala ukuthi bengatholakala belecala bazaxotshwa. Odokotela asebexotshiwe laba bayala ukuyamukela ukuya kuma edale elalithetha amacala abo. Abathathu kuphela abahambileyo basindile. Asizweni ke uMnumzana Sikhosana echasisa okuningi kwingxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bekulama hearings la kade sikhuluma ngawo and they made a determination in terms of guilty verdict. So the penalty but ikuxotshe umsebenzi.
Phakathi kwabo dokotela bonke abakhala leyo msebenzi kungani lixotshe bona bo kuphela?
Hayi, ama hearings they are in phases. These were the first 8 that were scheduled, were served with the charge letters, and their hearings have been completed up to the stage of determination. We are continuing to serve abanye odokotela because asingeke sikwenze konke ngelanga elilodwa.
Laba eselibathonisisile bebengu-8 laxotsha abangu-77. Sokuyikuxotsha odokotela bonke phela lokhu babusikhosana?
Bexotshwa konke njani? Abanye bakhona ezibhedlela be.
Kodwa abaningi bakhalale umsebenzi.
I-ministry currently kulabodokotela abangu-1601 ku-establishment. And abebeku strike they are about 457.
Ukuthonisiswa kwabanye kwezinye indawo sikhangelela ukuthi kwenziwe nini?
Okwenzakalayo ukuthi bayanikwa siyathumeza incwadi ezama-charges then siyabapha amalanga amathathu ukuba bazivale incwadi lezo and then uma belokuphikisana lalokho okuthiwoyo banikwa isikhathi sokutsho njalo. Yikho kungani kuthatha isikhathi. So abanye baphiwe izincwadi zabo ezama-charges namhla, abanye baphiwe izolo ukuthi after 3 days that will be ngolwesine. So kuba njalo, so singeke sibe we don't have enough ama-prosecutors to ukuthi bazwe amacala akhona in 1 day. So kufail.
Abanye odokotela lizabathatha ngapho ukuze bathathe izikhundla zalaba eselibaxotshile.
U-Secretary for Health lama principal directors awo sithe babona ukuthi ba-develop what we call a business continuation plan to the extent that is possible. Ngoba amanye odokotela bebengabuyi for 2 months, which means abafuni umsebenzi be. Kuyafana lokuthi abakho umsebenzi. So kuthi uma bexotshwa kuyasala kunjengokuba bengekho kathesi.
Lo ngumnumzana Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma labo dokotela asebexotshiwe umsebenzi. Umphathi ntambo kahulumende osebenza ehofisini kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabe Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, imethesa icala lenkohlakalo okhangelelwe kumiswa phambi komthethwandaba kusasa amacala awetheswayo esengezelelwe. Umnumzana Gumbo ubikwa isiwe emthethwandaba okwesikhatshana lanxa engamiswanga phambi kwawo, wasebuyela njalo ezandleni zeZAC eqhubeke imbuzisisa ngamacala awethweswayo. Igqwetha likamnumzana Gumbo, umnumzana Selby Hwacha, ubikwa isithi getheswanga icala ngokusemthethweni njalo amapholisa asadingisisa ngokwenzakala kungatsha ayezikhokhela engu-transport minister, kodwa uthi okuningi kwenzakala engakabi ngumphathintambo walolu gatsha. Umgcini sihlalo weZakhe unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iStudio 7 izolo ukuthi amacala etheswa umnumzana Gumbo agoqela ukuchaphazeka kwemali kunhlelo zenkampani yendizamtshina iZimbabwe Airways lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CM esasetheswa icala. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Okokuqala, yinto esingazake siyenze eZimbabwe ukuthi umuntu ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshelwe ubugwelegwele lokukhwabanisa. Siyakhumbula kwaba lezikandali zabantu abatshontsha izimota zeWillowvale, kwaba lezikandali zamafutha ezabochikore, kwaba lezikandali zabokangaye ezomumbu. So asikakwazi ukuthi amacala obugwelegwele obungilimbani siwaphatha kanjani. Kangiboni ukuthi kulokudlala thize, kodwa ngibona kulobugcamu. Njalo futhi kangibasoli kangako ngoba yinto esiyenzayo leyi kasikaze siyenze ukubopha kuthonisiswe abantu abalezikhundla ezingako. So mbona nje ubugcamu bokuthi bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakaze balichwayisisa, balishayiziya ukuze bathi nxa bembopha, bembophe belento eba lomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe kulento elomkantsho. Sebembophilele umuntu, sebezithola sekumele ukuthi bavuyele kuhle bayechwayisisa. Sibonile futhi bekwenza kuphelekezela Mphoko, bembopha bathi sesimbophile, basebedisithola ukuthi icala lakhe nxa sebesiye emthethwandaba kasoze banelise ukuthi bambambe okwamaqini. Ngabe mhlawumbe kubotshwa thina abantu makhaza, ngabe siyatsho ukuthi hayi thina sebesiyabotshwa nje sijikele ejele, kungabe intozo, kungabe icalazaa, kungabe indaba zalutho. Kodwa-ke akukaze kwenzakala, ambona ukuthi bangadlala njengomuntu omkhulu onjengesiphathamandla sikahulumende.
Singabona ezinye zeziphathamandla zikahulumende lezi okugoqelana umnumzana Gumbo begwetshwa ngempela, kumbe kuyabe lokhu kucwayisiswa kungapheliyo?
Lapho yikho sizabona khona. Kodwa ngicabanga mina ngombono wami ukuthi angithembi ukuthi badlala bahlayaza ngabantu ngelizwe leZimbabwe, ngoba uMnangagwa ulo ungaphansi kwepressure enkulu kakhulu ekuthi abonakale sengazani uyaqeda indaba yobugwelegwele lokukhwabanisa lobungilimbani. So ngicabanga ukuthi engxenye mhlawumbe angabe eqinisile. Okunye futhi esikwenzela ukuthi umthetho ekade isetshenziswa ibivele icwegisa kakhulu. So imithetho leyo sihambe yalungiswa yabotshwa botshwa izipamabhawudo lapha laphana. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kubazanelisa ukuthi bagwetshwe, asazi kusiya ngoke ngesikhathi.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo.
Y
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa inkampani yamandla kagetsi ezesa izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela amandla kagetsi inengi lilokhu likhonona ngokuqonga kwalenhlawulo njalo lisithi kalizwisisi osokubangela ukuthi abanengi bakhethe ukusebenzisa inkuni lezinye indlela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikampani yamandla kagetsi eyezesa ithi isilendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecitshiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona sibilithi aseqanise kakhulu asathengeki bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba masibasitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi nxa usiyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki vele yisystem bani nale abayifakileyo ngenxa yokuthi nxa ungathenga $200 last inyanga yonke siyathenga sibe sithi sebehlisa ama-units vele akuqondakali ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakobulawayo uthi ingcazelo yezesa kayizwisiseki.
Amagetsi kati sasathengeki. Sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kati sesiyithenga nge-$50 of which yona le ama-units ona awuqedi iviki. Engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakali. Engabonakali kunjalo imali azikho. So angazi ukuthi abantu bezisa bathi senze njani ngento naleyo. Ngoba la ngapha amagasi adura inkuni asathengeki vese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo sicizelela kulokhu.
Indaba yamagetsi leyo ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani. Khathesi iprice yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxamele uthenge sula amagetsi akulasta inyanga yonke ufanele uthenge vele almost nge-half ye-salary yakho yonke ususithi uzathenga nganto khokunye. So iprice yakhona thesi isikhwele kakhulu. Njalo lamanye ama alternative source awegas ukhangile lenkuni lakho vele akuthengeki. So asisakwazi vele ukuthi thina senze njani la ngazi ukuthi mbuzadinga ama solar lights ama prices akhona abefakwe $1 imali esingayiholi kunzima kakhulu yithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalindlela esisetshenziswa yizesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama prices amagetsi $50 yakho yatwa kona nxa ngaphaswa wathenga mhla ka 1 but uyathola kuyi 79 unit lapho into siyasizitshelwa siyasingahambelani. Singabe siyacela ukuthi thina basi iphone sisile ukuthi uthenga amagetsi ngekho cash asathengeki seqalela ku $50 konapho wena iphone le $50 yakho niyakwazi ukuthi wena ungabi la konapho isikhathi sakho ukuthi uyethenga amagetsi kumbe uyabukatshana kumbe ekuphelele ebusuku ngoba amagetsi akho nasela sikhathi sokuthi ahamba sikhathwana abuya sikhathwana. So lathi khonapho sicela ukuthi lisibonise ukuthi ingani imtengo yakhona iyehla kancane nje sikwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukaniswe yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela ukuqala kohlelo lokukhipha umuyi umnumzana Robert Mkabe embusweni okwenzakale kulinyanga ngo-2017. Elali kukhangelele njengabasakhulayo ekugenqulweni kukaMkabe sokwafezeka na? isikhona yini imisebenzi elayithenjiswayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock. Lilami untungamili Nkomo.
Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho lomanyano wabemelika eleSomalia ele-US Africa Command, AFRICOM, uGeneral Stephen Townsend welemelika ubika ukuba impi yokulwisana labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda, Al-Shabaab, ISIS labanye iyaphumelela kakhulu emhlubulweni wase-Horn of Africa. Ukubhubhe abantwana abayisithupha labesifazana abathathu abayisizalwane zemelika ngemva kokuhlaselwa kwemota abakade behamba ngayo ngazo kwele-Mexico. Ababuleweyo babikwa bengabemuli yako-Lebaron eyasungula inkonzo yama-Mormons esigabeni esemngceleni lalelo lizwe.
Amanye amakhansili lezinye ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna ukubhadalwa imisebenzi yazo ngedola leMelika lona lingasavunyelwa ukusetshenziswa phansi komthetho owasungulwa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Uhulumende uthi uzethula imali entsha yesilinganiso se-$2 le-$5 ngeviki ezayo ngesikhathi abanye osomabhizimusi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Abanye bathi imbiko kasibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Manguja eyokuthi kule mali entsha ezethulwa iphikisana lekamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi akula mali entsha ezayo. Ingcwethi yecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi abantu abazwisisi okwenzakalayo lapha.
Kanti nxa abantu besithi kuyaphikiswana angizwisisi ukuthi abantu bathini bathoni ngoba ugavena yena ukuqala wayethe khona uzaletha imali yensimbi ama-coins ama-$2. Okwakhathesi nje usegcizelele nje ukuthi loba nxa ikhona izimbi zikhona amaphepha abekhona ayi-$2 layi-$5.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvumela uZulu asebenzise idola leMelika ekuthengeni impahla kumbe kuhlawula izikwelede kutshengisa ukwehluleka kukahulumende osevuma ukuthi inhlelo zakhe ziyizeleze. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi akulamthetho olandelwa nguhulumende na ngokwakhe.
Uhulumende umthetho wawubeka wa-announce kuphela ukuthi sokulo mthetho, kodwa esikunanzelelayo lapha thina eZimbabwe ukuthi labo bawubeka nje kodwa ukuthi bawubekile kodwa kabawulandeli. Ungakhangela kulabangani bethu abarenta izindlu kumbe ama-business ama-ministers babhadalisa ngama-US dollars.
Umhlanga uqhubekele phambili esithi esinye isizathu esabangela ukusetshenziswa kwedola leMelika yikuthi uhulumende wayesesehluleka ukubhadala iholo lezisebenzi zakhe ngemali yonale.
Kodwa okuvele kwahlupha ukuthi singasebenzisi i-USA, i-government ingafuni ukubhadala izisebenzi zayo ngama-USA, kodwa bekwazi ukuthi hayi impilo yethu vele sokukhulunywa ngama-USA. Lapha bazama nje ukuvika nje ngomunwe ukuthi bethi hayi asifuni umuntu osebenzisa ama-USA esenzela ukuthi izisebenzi ama-civil servant labodokotela labogqweda bengatshaji ngama-USA, kodwa bona vele baqhubeka beshaja ngama-USA. Ungakhangela noma ifuel bayikhweza nsuku zonke belandele ukuthi namhla i-USA ithi malini.
Edolobheni le-Victoria Falls okwande abantu abavela kwamanye amazwe izisebenzi zihola ngedola leMelika, kodwa isakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume uthi kuneqoqiningi
ekhampaniza athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar, kodwa kunama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yonale evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukhwanisi uku-withdraw imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakhwanisi ukuthi siyifinyelele siyi-withdraw kuyimali ku kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga nge-force kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe ngerate yabe ikhona ngalelo langa.
Umambume uthi zikhona izitolo ezilokhu zisemukela idola leMelika edolobheni leli.
Kulama companies athile athole imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar. Kodwa kulama conditions angekho favorable afakwe ku-permission yona le evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukhwanisi ukuwithdraw imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi siyabe singakhwanisi ukuthi siyifinyelele siyi-withdrawe kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga nge-force kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe ngerate yabe ikhona ngalelo langa.
Ezinye ingcwethi ezicumula ezomnotho zithi okungaphathisa ilizwe ukuthi lisebenzise irand lakwele South Africa.
Sibonge uChris Kande obesethulela esiphathelane lomnotho welizwe. Ubunzima obudalwa ngumnotho welizwe ongamanga kuhle sokuchiya uZulu engaselathemba lokuba engathuthukisa njani impilo. Lanxa uhulumende sithi abantu bebekezele umomo uzalunga. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi abaningi elizweni bathi babhekana lobunzima obudalwayo kungamanga kuhle komnotho welizwe kubangelwa yikuqonga kwentengo yamafutha ezimota, ukusilela kwemali emabhanga, ikakhulu idola kwele Melika. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust, uthi izakhamuzi ziphila nzima ngalo momo, njalo abaningi bengakhangeleli ibhonasi lonyaka.
Abantu sisuka silahleke ukuthi kanti into kuthiwa ibhonasi kuyini. Ngoba ibhonasi leyana inikwa abantu ikhampani iyabe yenze iprofit. Ibonga abantu ukuthi senze iprofit, sisebenze kuhle, yikho ke isibongo sethu yilesi. Akula inkampani noma iorganization eyaba leprofit. Njalo singakhangela ibhonasi yangkhona vele sithi yona isalary vele kayaneli. Ukuthi bangaze bayinikwe ayizukunceda. Njalo enye into kumele siyikhangele ukuthi nge-tax esilayo lapha, ibhonasi itekswa okwedlula i-ordinary salary yomuntu, yona ivele ingagwani isalary yangkhona.
UMazula uthi okukhama amabhizimusi kakhulu ludaba lwamafutha ezimota, okugcina kusenza intengo yempahla yonke iqonge kuleli.
Ngabe kuthiwa khona kule research engenziwa ukuthi mali enganani eyalahlekayo imota zimi zingasebenzi zimelele ukuthela ipetrol, sizabona ukuthi kwesinye isikhathi singakhuluma ngezigidi zamadola ezalahlekayo ngemota kuphela zimi elayinini.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Africa Book Development Organization ekumsebenzi wokusekela ezemfundo ogoqela ukwakhiwa kwezikolo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe, uNkosazana Sibongile Geja, uthi umumo womnotho usuphazamisa imisebenzi yabo eminengi.
Ama-projects ethu ayasilela kakhulu ngakhonoko ngoba sizathatha isikhathi eside sime ku-QFUL ukwenzela ukuthi isikhathi sokuthi sibe sisebenza siyabe siphela lazo. Ngoba kuye kumele siphume siye emaphandleni lapho esisebenzela khona kumele sihambe sile fuel eningi ezasikwanisele ukuthi sikwanise ukuya khona ngalelo kuphenduka.
Ingcwethi kwezomnotho zithi ukwethula kwemali entsha noma kuyinto enhle enganikeza uZulu ithuba lokuba abambe imali ezandleni akuphathisi ukuvuselelwa komnotho kangako, ngoba uhulumende esiba lendleko enkulu kulumsebenzi kulokuthi nga udinde imali eziphezulu ezifana le $10 note, i $20 note, le $50 note. Iningi labantu baveza ukuba ithemba ngokwalo ukuba bengaba lempilo yokuhlaliseka sibili eZimbabwe abaselalo, ngoba ilizwe selilesikhathi eside lingalungiseseki. Abenhlanganiso yeMine Workers Union of Zimbabwe bathi lokhe belwela ukuthi izisebenzi zithole amabhonasi lonyaka, kodwa kukhanya ithemba lingekho sibili. Bethi lalimani entsha esilethwa ke elizweni engelalabizo ababoni iphathisa ngalutho. Uhulumende yena uthi imali entsha le izaphathisa ekuthini uZulu athole imali angayisebenzisa, njalo kwenze ukuba le ntengo yempahla ezitolo yehle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zamukele ngenjabulo umbiko kamphathi ntambo yendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mosaledi wokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa kumele bavunyelwe ukufunda kungakhathalekile ukuthi balencwadi zokuba selizweni lelo ngokusemthethweni kumbe hatshi. UBenedictine Hlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi inkulumo kamnumzana Mosaledi isibethulele umthwalo omkhulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi ezikolo zikahulumende kuhlawulwa imali ephansi kakhulu.
Ibisiphatha kabi le nto kakhulu thina singabantu baseZimbabwe esizihluphekela esingakhona ukuthi sibhadale i-school fees, ngoba imali yaseZimbabwe siyazi namhlanje ile kusasa ile kuyasehlula ukuthi ngapha sithumele ukudla, siyathenga zonke izinto from amabhuku ngamabhulpen. So ma ngaba ukuthi isiphakamiso sakhe sisivumele ukuthi abantwana bafunde, siyajabula kakhulu ngoba lathi kuzasiphungula umthwalo osindayo semakhaya, ngoba singathi singagcina siku.
Enkulumeni yakhe ayiqhubela bezindaba ngenyanga ephelileyo, umnumzana Mosaledi uthe wonke umntwana kufanele abe sesikolweni kungakhathalekile ukuthi uzalwa kwele South Africa loba kwelinye ilizwe. Umtswaledi uthi ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana bakwamanye amazwe abangela ncwadi zokufunda bayenqatshelwa ukufunda ezikolweni zikahulumende, uye wathintana logatsha lwezemfundo kuleli. Uthola ukuthi abenza lokhu bathi besaba ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lungabathola belabantwana abala ncwadi luzabethesa umlando. Kodwa kumtswaledi uthi iziphathamandla zakhe ziya esikolo kuphela nxa kunamacala adaliweyo, hathi ukuyabheka ukuthi abafundi bakwamanye amazwe banamaphepha kumbe hatshi. Uthi ngensuku zalamhlanje kuyingozi kakhulu ukuba lo mntwana ongafundanga, ngakho akekho le mvumo yokube nqabela ukufunda. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Alphonse Magwegwe uthi lezi zindaba ezimnandi.
Indi interim kumele abantwana balungisele izincwadi, ngoba baningi abantwana sibazalelwe la bangama South African citizen mawulandela universal law. So uhulumende umethe abafunde ba right bafunde, but kumele abheke ukuthi manje siyafika 18 years lomntwana bamenzela amaphepha noma ezalwa ngumzali wangaphandle oli foreign, kumele benzele amaphepha babhale matric bazikhethele bona ukuthi bafuna ukuba abaliphilise.
Iningi labantwana beZimbabwe abakwele South Africa abalazo incwadi zokufunda inxa ukuthi iningi labazali babo labo abalazo. Lokhu bekusenza ukuthi bengemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo esihlawulisa imali yesikolo ephansi. Ngenxa yalokhu iningi labantwana laba bafunda ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Ezinye zalezi zikolo kugcina kutholakala lokuthi zisebenza ngokungekho emthethweni. Melisuto 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Uhulumende uxotshe umsebenzi wodokotela abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umphathi ntambo kahulumende osebenza ofisini kamongameli umnumzana Joram Gumbo wabotshwe izolo yiZak ukhangelele ukumiswa imithetho andaba amacala akhe esengezelelwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.